sizwa singani siyathokoza kancinyane ngoba iBotswana leSouth Africa amalunga eSADC sezabona ukuthi igovernment yeZimbabwe ihlukumeza abantu, ivayoleta amalungelo ayinqaba esithi ngesikhiwa ama-human rights. Siyabonga okwamanje ukuthi uPresident Cyril Ramaphosa weSouth Africa sethume abanye bakhe ukuthi bake baye eZimbabwe bazekhuluma lohulumende, lamabandla athiyeneyo, ama-NGOs, lama-civic society organization, lama-opposition political parties ngitsho lohulumende. Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi umzabalazo lo imkhankaso wethu suze waphumelela ngoba iSADC yiyo i-regional body engancedisa ukuthi itshele amanye amazwe anjenge-United States, engatshela abanye United Nations, ingatshela abanye abantu njenge-African Union lamanye ama-international bodies.